nangako vele umuntu osephelele ngomphako nje akusena into azoyenza lo muntu lo usehlulekile kanti kunenye into futhi abantu beZimbabwe inkinga abayiyo yona abantu beZimbabwe into ade kufuneka bayenze khuphana ukudemonstrator kwabo kwakufuneka bangayeki bakhontinye umnangagwa azasweli nokuthi uzobopha bani uzoshaya bani ngoba shaya wonke umuntu kahle kahle ngoba leyo nto sekumele abantu manje balawo barivinje ukuthi abantu baningi ababothiwe abanye basezibhedlela lokho eqhubeke kushaya abanye abopha bani into esifuneka sokufuneka abantu bonke babambane bonke eharale nasebulawayo bonke abantu baphume bagcwale ezitaladeni bethi bonke laba abantu ababothiwe kabakhulume ngoba ma ngabe siyenza njalo kutho ukuthi mnangaqhubeke zenzela nje eZimbabwe zenzela konke into babopha basha amapholisa namasosha so kuyinto ebuhlungu leyo eyenzakala lapha
kodwa abantu bangathengisela futhi emgwaqweni phela bazagandwa bebulawe into ezinjalo babasithole pho kuyanceda khonokho
hayi angeke kulokhu nje akhone ngoba kuzoba abantu bonke bebambene into eyinkinga laphana kithi abantu kababambananga ngoba ngibheka intoke lapha kunje itoya ehilithile bengubona ku-TV abantu baphuma ngokuningi bonke baphuma ngokuningi bakhuluma iveli iyi-1 lokuthi upresident wakhona step down into efunakalayo nakithi ukuthi wonke umuntu mayephume harali kuphume wonke umuntu ngitsho kugogo nabomkhulu kuvala izindlu wonke umuntu bagcale ezitaladini balale khona yikho okufunekayo
sibone-ke sobaba uSipasa Juma
yazi uyengeza ngibambe kakhulu ngizalikhathazeka kakhulu ngawo umuntu omdala ekhuluma njalo amazwi akhe kalunganga luba bangazi into sekuyikuluphala phela ukuluphala lakho kwesinye isikhathi kuyaphambanisa ingqondo ngibona ngani sekukhulilele umuntu ukuthi yena angakukhokhela ngibona ngani ingqondo zakasathathi kuhle ngoba abantu sebengezayekela njani ukuncedisa abantu bayefuna abantu bafe yini phezu kokuthi ngiyavula ibutho lelo lathi lihamba libulala abantu lubaba lo angikwazi ukuthi njani mina ngoba wambona umbuso wakho ukuthi uzaba kahlela umuntu ngoba ukhanye ngani ukwenza kwakhe awukahle
ubona ngani ukwenzelani khonokho wena ngiwubona wakho
hayi lubaba ngangikhangele laphana wenzela ukuvala ububi bakhe ukuthi kungazi kwaba nomuntu ozavusa ikhanda abe nguye yedwa wenza intando yapha elizweni manje lapho ukuseja isikhathi ngoba into ayenzayo leka hhayi uzama ukuthi athulise abantu ukuthi bangazi bakhuluma intokozizezi zakhe azeza ezinye nguye waqala ulutho olubi abe sebesithi uyabopha abantu babencediswa abantu babeulawa besenzaleli mile wayefuna abantu bayenzeni uzama ukuchitha abantu ukuthi bangazi bangabe nelizwe eliphezulu
ye so-ke lokhu-ke ukuthi kula bantu abanjengo-major general Douglas Nikaramba labasanyatwe asekuthiwa bathatha ipentsheni ukubona njani khonokho
hhayi lokhu aseyikuvala nje anti uzama ukuthi avale ukuthi amazwe angaphandle lawa angazi abone ngabe kuthiwa yena uyenza umsebenzi ukukhiphile abantu abagangileyo ulamanga kakula nto ayenzileyo laphana uzama ukubafihla ngamanga lalo ukuvala abantu emehleni uzama ukuvala amazwe la amakhulu akhuluma ngakho ukuthi abantu babulala abantu ulamanga uzama ukuzenza yena ohlakaniphileyo akuna kuhlakanipha kwenzileyo laphana
ndithathe-ke ubaba umcebiso
nengikubonayo ukuthi kuphela lokhu kuvala abantu amehlo ngalokhu kwakwenza ukuthi kuphela abantu ukuthi bathethi uyenza okuright yena engenza okuright enguye lala ewabulala abantu laba ebathumile njalo engaze kwenze amboni isapoti ongayithola kuleli lizwe lasezimbabwe ngoba foredi kathesi ungathi akhanya into zonke ziyehlela phansi akulanto e-right akulanto eqonde abantu baswele imisebenzi akulani yena ngokwakhe nje uphela azi ukuthi hayi uyaziphumela nje enika abanye bona bebone abangenza ngcono abathandwa ngabantu
kodwa kulo muntu ongapho ngokuthiya nje isikhundla ayenze khonokho okuthandwa ngabantu
hayi kasozethiye nangenhloni zakho ezibona ukuthi ngingathiya lapha kuthi izabe sengivumela ukuthi ngadliwa ngokhetho loludlulileyo so that's why ubona lokhu engathi uzama ukuvalavala ngokubophabopha abantu abasebandleni lakhe la masotha wona lawa abophileyo ukuthi antu bekungathiwa yena aselungileni engalunganga athi yabona vele sokufuza ukuthi hayi uthi kwenzakala kungenela amanye amazwe bebonge ukuthi vele burongo bakhe lokhu iqhubeka seze uburongo esiya phambili
sathi ubaba ubheka isipho
akumelanga ethusele abantu kumele aphathe abantu where a-understand ukuthi abantu bakhalaza ngani ukuthi ayethusele abantu ukuthi bangakhona ukukhuluma izikhalazo zawo ebathembisa ukuthi uzobashaya ngamasosha asebenzi lokho ekugcineni niyozozithole esenkingeni angazi umuntu uzokumela na ngoba asiyikho ukuthi ubhekwe ngabantu baseZimbabwe kuphela ukuthi ubahlukumeza kanjani amazwe wonke amubhekise akhona angamsupporta abangakhona ukuziphatha abantu babo elizweni weye ayenza ngakhona and umuntu omdala lo uzwa njani yena ma engathembisa iy'ngane zakhe ukuzishaya ekhaya ubona ngathi angasala lazo na